So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ngolesine mhlaka 14 zivandlela 2021 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ngathanda ukuthi ngilethe isibongo kuhulumende ngokwenza amanyathelo amahle kangaka okuncedisa ama nurses lama doctors laba on ground ukuthi bethole more staff engasiza kumbe ithi compliment imisebenzi lama efforts abawayenzayo currently.
Ingcweti kwezempila kahle zithi lanxa uhulumende esithi kuselethe abongi ezibhedlela ezinhlanu ezelizweni ukulisa nalo mkhuhlane we-COVID-19 kuningi okufanele kwenziwe ngoba abeneli njalo impahla zokusebenzisa ziyasilela. Yintethele zindaba uHope Chingono walelwe ukuhlawula isibambiso se-bail emthethondaba kukamantshi ngasikhathi sinye emthethwandaba munye kuhlukunyezwa intethele zindaba ezimeleyo ebisemthethwandaba. Izolo kube ngelinye lamalanga abelenani labafunyenwe bele-COVID-19 abaphezu kwenkulungwane beyi-1,017. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izolo libe ngelinye lamalanga abelenani labafunyenwe bele-COVID-19 abaphezu kwenkulungwane 1,017 abaphose bafike ingxenye yabo 419 bengabedolobheni leHarare. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyanwe belegciwane leli. Lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho nyakenye kwaba zinkulungwane ezedlula ezingamashumi amabili lane 24,256. Anastasia Ndlovu uzethulela lolu daba.
Abakhulelwe ngumkhuhlane owe-coronavirus babhubha abangamachumi phose amane 38 izolo kuphela bakhuphule inani lasebebulewe yiwo kwaba ngamakhulu phose ayisithupha 589 kuthi abagule basinda kuwo sebezinkulungwane bayedlula inkulungwane ezilichumi lantathu 13,658. Emazweni ezwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasele abantu abangaba izigidi ezedlula ezintathu 3.1 million yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha 75,700. Kuthi emhlabeni jikelele sebefika izigidi ezingamachumi edlula athoba munemunye lambili 92.5 million ababanjwe ligcikwane leli labulala phose izigidi ezimbili 1.9 million. Elemelika yilo elilokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu kakhulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele asebekuzigidi ezedlula amachumi amabili 23.1 million yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 384,794. Kubikwa abekolitshi le-John Hopkins University lakwelemelika. Yimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi kwezempila kahle zithi lanxa uhulumende esithi uselethe abongi ezibhedlela ezinhlanu zelizweni ukulisa nalo mkhuhlane we-COVID-19 kunengi okufanele kwenziwe ngoba abeneli njalo impahla zokusebenzisa ziyasilela. Izibhedlela lezi zibalisa eseparirenyathwa, Wilkins, United Bulawayo Hospitals, Leseton Grove kobulawayo. Okuningi ngokwenzakala ezibhedlela lezi asikuzweni kungxoxo usithandekile mhlanga weStudio 7 ayiqhube loDokotela Rogers Magigo ingcwethi kwezempila kahle.
Okuqala ngathanda ukuthi ngilethe isibongo kuhulumende ngokwenza amanyathelo amahle kangaka okuncedisa ama nurses lama doctors laba on ground ukuthi bethole more staff enga siza kumbe iti compliment imsebenzi lama efforts abawayenzayo currently. Kuyabongeka sibili. Bese mphinda ngithi there is room for more, khona okunye okuningi okukhulu uhulumende angakwenza to bring in more nurses and doctors. Bese ngikhuthaza ukuthi if it's possible ku capacity yakhe njengohulumende akwanise ukuthi alete even more nurses and doctors babuye bazosebenza. Kungasiza kakhulu ukuthi bancedisane ama doctors lama nurses to address i-COVID.
Kodwa sikhuluma nje kuyini okwenzakala izibhedlela ngemibheda, imitshina yama-ventilator lokunye, kuyenela yini?
Ngesikhiwa bathi overwhelmed. Ama-cases ethu ayengeza and lokhu kuyatshengisa kuma hospitals ethu ngama numbers esiwatholayo. Kwamanye amalanga nxa kukubi sibili ispace siyagcwala imbeda, especially le ventilatory support ama ventilator. Ngakho ke yibubunzima obungani bukhona kathesi, ikakhulu eHarare kwande kuba njalo kwamanye amalanga. Ngakho ke kuyafunakala ukuthi capacity yethu inganiyengeza eyama beds lama ventilator.
Ungabaxwayisa uthini abantu ngokuthi bezivikele ku-COVID-19 ngoba bathi kufanele bephume phandle bayiziphandela ngesikhathi igcikwane leli lokhu limemetheka, labo kumele behlale ezindlini nge-lockdown?
Kuyazwakala kumele siphile singabulawa indlala, kodwa i-COVID ibulala masinya okwezidlula indlala. Ngakho-ke i-encouragement yami ngeyokuthi kasilwiseni ukuthi si-survive i-COVID bese sizaphuma-ke siphande sichelesile sikhululekile. Okwakhathesi asilandeleni amanyathelo esiwaphelwa ngohulumende ukuthi sibe ku-lockdown, sihlale ezindlini singaphumi okungela msebenzi okungazwakaliyo. Kodwa nje siphume njengonoko okhulunywe nxa sihambisa umuntu ogulayo, nxa siyathenga ukudla lokunjalo njalo. Ngoba ezinye indlela lezi zizayenza ukuthi sibambe lo mkhuhlane bese sithelela abanye kumbe thina bese sibulawa yiwo. Ngakho-ke iyo i-advice yami. Yabo.
Lo ngudokotela Rogers Magigo, ingcweti kwezempilakahle, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlangabo e-Studio 7. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations Office of the Coordination of Humanitarian Affairs yethule umbiko oveza ukubana eZimbabwe izehlakalo zokuhlukumezana emulini eze-gender-based violence ziqonge ngesilinganiso sokungamakhulu amabili ekhulwini 200%. Ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe kulandela ukuqhamuka kwe-COVID-19 ese-lockdown. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba njalo ekobulawayo.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba i-United Nations Office of Coordination of Human Affairs i-OCHA ibike ukuba phakathi kukazibandlela kusiya kumpandula 2020 amacala edlula inkulungwane ezinhlanu 5507 e-gender-based violence amangelwe ngaphansi kwe-National Gender-based Violence Hotline. Abe-OCHA bathi amacala e-GBV aqanise kakhulu eZimbabwe kusukela ngomnyaka odluleyo ka-2020 ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. I-GBV hotline eyamukele amacala isilinganiso sokungamakhulu amabili ekhulwini uma kuqathaniswa lomnyaka ka-2019. Olwela amalungelo oluntu umqondisi we-Youth for Innovation Trust uThando Gwinji uthi kuzwisa ubuhlungu ukuba amacala e-GBV lokhe esanda ezweni.
Kuzwisa ubuhlungu ukuthi ukuhlukumezana ezindlini lama-cases e-gender-based violence lokhe esanda. Njengesizwe kumele sinanzelele ukuthi ugubhane lwe-COVID-19 alo affect health yethu kuphela, kodwa liya affecta lendlela esiphilisana ngazo endlini njengoba sile lockdown. Sesingaqedwa ukuchayana singakabulawa la ngumkhuhlane ona lo esiwukhanyeleyo. Ngakho kuqakathekile ukuthi uhulumende abambisane lama non-state actors ekuqedeni lolu hlupho kusesemasinya singakazisoli.
Olwela amalungelo oluntu umqondisi we-Habakuk Trust umnumzana Dumisani Nkomo upha umbono wakhe nge-GBV.
Indaba ze-gender-based violence ziyanda ikakhulu ngesikhathi isikhathi se lockdown ngoba sithola ukuthi ukuqala kulamsebenzi abantu abaningi abathola imali nxa ukuthi abathola imali uma ngoye unise hlala khona beziwo emakhaya abantu bagcine besilwa i-gender based violence kumele iphele iqedwe kumele kudinga amaqhinga ukuthi ekakhulu amadoda bafundiswe ukuthi bephathe njani umkabo bephathe njani abesifazana njalo baziphathe njani uma bengelamali nxa bengelandlela yokuzisiza baziphathe njani ngoba nxa sikhayela izimbabwe amadoda amaningi ayasebenzi abasaziboni njengamadoda ingakho-ke abanye sebetshengisa ubudoda babo babona zane batshengisa ubudoda babo ngokutshaya khona kuyibunyamazana hathi ubudoda.
Abe-United Nations bathi imuli ezihlukumezekileyo ziphila nzima njalo ngalesi sikhathi kwasetshenziswa abantwana emisebenzini etshiyeneyo okubizwa ngokuthi child labor, abanye besendiswa besesebancane, abanye bebanjwa ngamandla ukuya emacansini emizameni yokuziphilisa. Kuthi ukusilela kwemali kwenze kwabanzima ukubuyisela abantwana ezikolo ikakhulu abangamantombazana. I-OCHA iqhubekele phambili isithi abantwana beZimbabwe abedlula 4.6 million balahlekelwe ngezemfundo kanye lezikolo bezingekho esibangeni sokutholisa imfundo kahle, ukuthi abafundi abedlula 1.7 million bebengasatholi ukudla esikolo. Ukuphazamiseka kwezamalungelo oluntu ngesikhathi se-lockdown, i-OCHA ibike njalo ukuba kubangele njalo ukuthi abantu bangadli ukudla okwakha umzimba ngoba kunzima ukukuthola. I-OCHA ithi njalo kungakhathalekile lokuthi izulu liyana eZimbabwe, abantu abedlula 3.4 million emaphandleni babhekane lendlala enkulu eqale ngo-2020 kuzaze kudlule umbimbitho ka-2021. Abantu abayi-2.3 million emadolobheni bakhangelele ukubhekana lodubo lunywe lendlala lonyaka. Kulandelwa ucwaningo oluka-2020 emaphandleni olweZimbabwe Vulnerability Assessment Committee iZimvac luthi imizi edlula amashumi amahlanu ekhulwini 51.5% ehla ukuba lenzuzo yokuziphilisa ngesizathu se-COVID-19. Imele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalondoloza izibotshwa abakade behlomile ngembhobho yama-AK-47 abohlangothi lweZimbabwe Prison and Correctional Services babikwa behlasele enye intatelezindaba esebenza izimele uFrank Chikore ebisemthethandaba weHarare Magistrate Court ihamba ngomsebenzi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sehlakalo sihlasimulise umzimba wabanengi abakade besemthethwandaba kamantshi eHarare ukuzalalela lokuzakuzwa izinqumo zendaba ezijiyeneyo ezikade zingena namhlanje. UFrank Chikore ubethatha imifanekiso lamavidiyo ekufikeni kukaHopewell, umsekeli womgcinisihlalo we-MDC Alliance uMnumzana Job Scala, lezinye izibotshwa kulo umthethwandaba ngesikhathi imota ebithwele lezi zibotshwa ifika ivela eChikurubi Maximum Prison. Lokho kufakazwa ngokuyividiyo okufitshane uChikore akuthetheyo ngesikhathi efuqwa ngolondoloza izibotshwa kuthiwa kasuke lapho kade emikhona esithi nxa engasenzanga lokho uzomhlasela. Kodwa uChikore walile ukwethuselwa, watshela umahlasela ukuba enze akufunayo njengoba yena engasoke asuke lapho kade ethatha ividiyo yakhe khona. Omunye njalo olondoloza izibotshwa enguye ohluthune umakhalekhukhwini kaChikore akade ewusebenzisa ukuthatha leyo vidiyo kanye lezithombe. Lesi senzo sisolwe kakhulu zinhlanganiso ezimela intathelizindaba ezigoqela eYoung Journalists Association Zimbabwe. Isikhulumeli seYoja uLeopold Munende ubekhona lokhu kusenzakala.
Esikubone namhla ecourt lapho ipolisa ele prisons likhiphe umbhobho la ukukhokha lingani lifuna ukudubula uFrank Chikore asizaye sikubone eZimbabwe. Siyakusola kakhulu njengentathelizindaba, lokhu ngenye indlela yokusethusela thina intathelizindaba izindaba ekusebenzeni kwethu.
Isifiso seyoja lezinye ezimela intatheli zindaba elizweni umunende uthi kuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa abonise ukuba wehlukene ngempela lo wayekhona.
Bona bazenza bodwa ukuthi ibizo labo selilokhe lingcola each and every day. Ipolisa leli kufuze libotshwe, njalo thina sesikhulume lo Frank samtshela sathi eli reporte liyo iZimbabwe Prison and Correctional Services.
Amapolisa eZimbabwe Republic Police asebenzela emthethwandaba kaMagistrate Court eHarare acine esiyathathela abalindi bamajele umakhalekhukhwini wabuyiselwa kumnini wawo uFrank Chikore ocine eqhubeka kakuhle ngomsebenzi wakhe. Kunjalo nje idale likamantshi eHarare liyalile isicelo sentatheli izindaba esebenza izimele uHopewell Chingono sokuhlawulela isibambiso sebail ukuze athonisiswe esuka ngekhaya ngemva kokubotshwa kwakhe ngolwesihlanu olwedlule esetheswa icala lokufafaza amanga. Umantshi Lazini Ncube uthi kunobufakazi obukhulu kakhulu obuveza ukuba ngempela walidala icala igqwetha likaChingono kulolu daba. Umnumzana Phayidamoyo Sawurombe wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights utshele intatheli izindaba ukuba bazosiphikisa emthethwandaba waphezulu lesi sinqumo.
The court decided not to grant him bail. So one of the reasons that gave is that Mr. Chingono is
besithi ngoba ngokubona kwabo njengomthethwandaba ulakho ukudala amanye amacala afanayo ekubheyo njalo. Thina ngombono wethu sithi uChingono kayisiso sibotshwa esesagwetshwayo. Akalacala athe waligwetshelwa ngisho elilodwa kuyukuphosisa okukhulu ukuthi umthethwandaba uthi wona ulakho ukudala elinye.
Other offenses whilst on bail would be a gross misdirection.
UChingono ubotshwe esetheswa umlando wokufafaza amanga ngemva kokuba elobe enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeTwitter esola ucuku lomunye umpolisa obikwa wachaya usane olwalusemhlane kanina lwafa. Amapolisa ngakwelinye icele athi enza uphenyo ngalolu daba afumana ukuba akafanga lowo mntwana eziphilela kanye lonina waze wakhulunywa laye lasemsakazweni oweZBC. Kodwa abanye abalobayo enkundleni zokukhulumisana ebulenjini ku-social media bathi umfanekiso wevidiyo kamama okhulunywe laye zintatheli izindaba zomsakazo we-ZBC wehlukene lalo osabalaliswe enkundleni kubo WhatsApp laku-Facebook kamama owakhanya ephethe usane olungelampilo edonsana lepolisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kulabanye abantu abathi ukuxokozela kwezombusazwe kwelemelika okukhanya kukhuthazwa ngumongameli Donald Trump olusenalo impumela yokhetho olwenziwe ngolwezinyakenye. Sokululaze ilizwe leli kwanika ababusa ngocuku igunya lokuncindezela uzulu emazweni abo. UKips Dube usethulela lolu daba.
Ezinye izikhwicamfundo zithi ukuphumelela kwelizwe kukhanya ngokuqhutshwa kokhetho olubalulekileyo ukulandela imithetho ukunanza amalungelo kaZulu lokunye okujiyeneyo. Zithi okwenzekala kule Melika kulezi nsuku ukulomongameli okhanya ephikisana lokho konke lokhu sekuphazamise isimo sezombusazwe elizweni leli. Ngakho-ke zithi ele Melika seliphelelwe ngamandla okukhuza inkokheli yakwamanye amazwe ebusa ngodlame. Umongameli Donald Trump usanda kuthuthuzela abalandeli bakhe ukuba bangene ngenkani edale le-Congress lapho obekubalwa khona ama-electoral votes. Idale le-House of Representatives selethule isinqumo sokuthi kumele athoniswe amacala ambalwa aveza ukuthi kalandeli imithetho yelizwe. Umnumzana Mlungisi Dube olandela ezombangazwe uthi kulihlazo okwenzakala eMelika.
Indlela uTrump kade esenza ngayo kusuke kwayenza ukubana kuphe igunya ebantwini ama-dictatorships emazweni njengaboZimbabwe nabo-Uganda lamanye amazwe nje asathi elwisane lokuthi ebele democracy ngoba bethi phela nini okwenzakale e-America okukhangele kufuna ukuthi kule democracy ukuthi kwenza njani. Kodwa nje okuhle nge-America ukuthi ilama-institutions akwanisa ukuthi efake ama-checks and balances okuyikho okuyenza ukubana uTrump kasoze besaqhubeke ebe ngu-president.
Umsekeli webandla leZANU-PF umnumzana Philip Gawule uthi okwenziwa nguTrump zokubisele emuva ilizwe leli kwezombusazwe.
Usokusenziwa nguTrump sokusehlisa izinga le-America akade abantu belikhangelele. Abantu umhlaba wonke jikelele bebekhangelele i-America njenge-champion kwezedemocracy. ibisibonelo iAmerica lanxa kulokunye kade singakuboni njengakhonoko.
Ugawule uthi sokuzaba nzima ukuthi abanye abantu balalele okwethulwa lilizwe leMelika.
Abantu bonke sebekhangelele ukuthi lanxa iAmerica ingakhulumane hayi ufana lomfundisi lwana ohambe siyachumayela lingenzi ukuthi lingajonji umuntu ongcolileyo engumfundisi esimaphambi kwabantu echumayela ilizwi likaNkulunkulu yikho sokusenziwa iAmerica. Osokusenza uTrump lapha ngathi secobodisa sibilo kade kusele kwezodemocracy kwalicobodisa laphela kathi du akusela nto abazayitshela abantu futhi ababuye beyitshela abantu ambondi ukhona umuntu ozayilalela mina njengami ngomunye umuntu enzathi mina nxa bekhuluma ngithi abaqale belungiswe kwabo kuqala andibana bekhulume ngokwabanye sebezingcolisile kakhulu laba bantu.
Umsekeli kaTrump uMnumzana Sikhumbuzo Mlalazi uthi okwenzakala eMelika kuyalilulaza ilizwe leli.
Kwakufaka isithombe esikahle ezweni elikhulu njengeMelika elizwe evele lidume ngokuthi lichothoza amanye amazwe ma kufike esikhathini sokhetho.
Idale leSenate likhangelelwe ukuthi lizadonisa amacala ethiswa uTrump lidale le-House of Representatives. UMnumzana Biden owebandla lamademokrats esengene esikhundleni. UBiden ukhangelelwe ukuthi uzavuselela isisindo sombuso welizwe lweMelika loba nje kulabanye abathi kuzaba nzima ukwenza lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingukhiphs Dube.
Live talk lamhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama sikhangela ukubana abesifazana baphila njani phansi kwe-COVID-19 lockdown lokwenzakala eMelika. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ngathi kwezempila kahle ezikunhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ebona ngemikhuhlane e-World Health Organization sezifikile e-Wuhan kwele China kuyahlolisisa indawo okuthiwa kwaqhamuka umkhuhlane we-COVID-19. Abantu bakwele Uganda bavotela mhla ukhetho lukamongameli okuningelana khona umongameli Yoweri Museveni, umculi olodumo uBobby Wine labanye bekuxokozela okumangalisayo kungakenziwa ukhetho lolu. Abahlamukisi behlasele isigodlo sakwele Central African Republic kulandela ukhetho lukamongameli olwenziwe izolo. Ilizwe leli selincediswa ngele Russia, ele Rwanda lebutho le United Nations ukulwisana labahlamuki laba.
Namhla izizalwane zakwele Uganda ziya kukhetho lokudinga umongameli ozakwelama umongameli Yoweri Museveni osebusele lo lizwe kusukisela ngomnyaka 1986. Kulabancintisa uMseveni abalishumi kodwa okhanya elabasekeli abaningi ngosakhulayo uMnumzana Robert Sentamu oleminyaka engamashumi amathathu lasithupha owazakala ngelokuthi nguBobby Wine odume njalo ngokuhlabela. Abanye bathi umumo wele Uganda ngalesi sikhathi ufana xathu lo weZimbabwe ngoba kungela kukhankasa okubalulekileyo kulandela ukubotshwa mahlayana kukaBobby Wine labanye abancintisa ndawonye laye labalandeli babo. Kulabanye njalo abaningi asebebulewe ngamapholisa lamasosha abakade bevimba imihlangano kaBobby Wine. Sikhuluma nje uhulumende kaMseveni usevale ubulembu be-internet ngoba uBobby Wine ube lomkhankaso obanzi ebulenjini lowo ukuhlaziya lolu daba. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Ambrose Sibindi endawonye lesiphathamandla sebandla lezano PF uMnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Well into kuphela esingayifananisa lokhetho lwe Uganda nangabe eZimbabwe mhlawumbe yiko iminyaka nale ukuthi hayi umfana oncelisayo omncane upresident okhona mdala kodwa okunye konke okwenzakalayo is a definite shame and you ngithanda ukuthi kona USA bangapi o EU bangapi. Today I was so shocked to see umfazi ka Bobby Wine ehlukumeza kabuhlungu wazosala enqono esegqokele nje iphenti kuphela etshaywa ngamasosha khona ngale ukuthi uyenze nasazi asikaze sibe lako thina okunjalo lapha eZimbabwe. Yes, kudala maybe ngesikhathi sikababomgala abantu kwakuphosa ngani sofuna ukubonakala sokwenzakala, but ever since ukungena kwababa umnangakwa we have campaigned alongside with the opposition. We have seen Otamisa going about their campaigning businesses without any harassment or ukutshaywa okunjalo ngobuhlukunyezwa kumbe kuhlukumeze imuli zabo. Of course, in any society awusozuswele lapho okuzaba lungamahlongandlebe okuzayenza into engayisiyo.
Nansi daba Sibindi, uyavumelani la yini uThuma?
Okokuqala ngithanda ukubana ngithi uThuma yes ngiyakunanzelela ukuthi ipasale ngomfana omncane sikhangele ukuthi lalo ozibambileyo usengumuntu omdala njalo ubevele khona khona pha. Kodwa-ke engxenye esingathiyana khona lo baba uThuma yikuthi ngibona ungathi lanxa kungabe konke kungaqondanga uhamba kuhle endlela yakhona e-Uganda, but in terms of democracy ngibona ngathi khona kwalo okwenziwa ngumfana ekhaya ngasitshalisa umdala nzima. Kutho ukuthi imnqangu u-analyza ngumuntu olamathuba amahle ukuthi ayehambe ebantwini akhampeni engabhanjaniswa aletha amaishuzi ake angabhanjaniswa ngokunjalo yikho kwenza abe lesanisimo engxenye kusuka kube nzima lapha eZimbabwe kwesinye isikhathi niyanazela nxa sokuba lama-elections kuba lokunzinyana kancane ukuthi kakhulu ngaku-opposition ube lama-chances amanje uyanazela ukuthi even ngapha kwezemedia kulesithi public media otelevision awubonabonakali kuyalo kukhanya one side lokuhambahamba kwakho ungena ebantwini akwenzakali kuhle kuba nzima. And khona kwakutsho ubaba uThuma ukuthi ubona umama lwana esenziwani engakutsho yikuthi engxenye umama lwana ngokubona wami umama webhize becampaigna ngendlela becampaigna ngayo. Kodwa eZimbabwe angiboni khona ukuthi bengafikelisa lithuba vele ingasuke kwenzakala lafikelisa isimo engxenye ngasikhuma umuntu osebojombo okwenzakalayo. So lanxa kungahambi kuhle ekhethe nebo kuhamba kulanti 100%. Kodwa ngibona ngathi kulomehluko kancane idemokrasi yeUganda yangali ishenele yethu yikho ubona umfanetha zomdala nzima kanjeya.
Ye baba Thuma, sizwa kuthiwa i-intanethi icitshiwe khona le eUganda ngumongameli Museveni. Nxa sikhangele eZimbabwe ike yacitshwa lakho i-intanethi, singathini thina nxa sikhangela khona lokho okucitsha i-intanethi?
Ukuthi i-intanethi akusiyonto evame ukuthi ibilungile, kodwa kwesi sikhathi nxa izizathu zangkhona zifakekile kuzwakala kona kuyabe kusenzelani mhlawumbe yinto engakhangelwa. Kodwa khona ngwakho vele into elungileyo yokuthi yona abantu kabayekelwe bebe-expressa imibono yabo kuhle, kodwa bengayenzi lokwana okufuna ukwenza ama-incitement njengaloko esikubone sokusenzakala uku-President Trump we-America ukuthi ugcine sebhanwa kubo-Twitter and everything. Yikuthi khona wena usufaka izinto ezi-encourage ukudlwakudlwaku ezi-encourage ukuthi nabantu begcine sebedlephana belimazana mbe even bebulalana njengalokhu esakubonayo mhla ka 6 January e-Washington DC. So at times it becomes necessary ukuthi hayi mana sikucinjele sidile ngokwethu bona silapha sodwa. Ngimakele sizwa umfowethu Sibindi labana esithi khona umfana lwana e-Uganda kule democracy umfana lwana bavumele ukuhamba umfanana kavumele ukuhamba all rally zakhe zithelwa amathe egazi Sibindi nxa wakazi ukunanzelela uThamisa lapha ebehamba amarali esenza konke etshaya amastage wazwawa kwenye istage eyedwa kungena muntu omhlukumezileyo kungena muntu omalisileyo. So angeke wakucompare vele iZimbabwe and Uganda in terms of ama-elections lawo.
Hayi kwezwakala Sibindi, ngasigqibela uhlelo usitshela wena ukuthi ubona njani njalo ukukhulunywe ngubaba uThuma, uyavumelana la khona?
Engakutsho yikuthi ukuvala kwe-intanethi kuyinto embi. Uzananzelela ukuthi sibalwe hlupho lokuthi e-Africa especially laba ama-leaders angathi sebekhulile bayananzelela ukuthi bona engxenye abala amathuba amahle ikakhulu labantu abahamba laba abasupporta ukuthi bangene kuhle kwi-intanethi. Kodwa umfana omncane uzananzelela xa sesikhuluma abantu abatsha yiba abaningi kupopulation e-Uganda kumbe general nje e-Africa khona. Ngokunjalo umfana usebenzisa i-intanethi kakhulu yokubana azimakethe alethi manifesto yakhe icace. Kuyikho ubonanzela sokungathi sokuvalwa i-intanethi leya engxenye njalo soyesazi phela njengoba siyasikwenezakala lapha lapha leZimbabwe ngathi kuyafana kule ngo ngobungozi ukuthi engxenye phela angikwazi ukwenzima ama leaders abantu abasezikhulile nje omsebenzi babakusi isikhathi eside angabuza kwabanye bakuthi kanti hey madoda lapha sokwenza manje njani bese bethela ukuthi hayi ndoda ngifanele ukuthanga internet ivale kodwa khona kwana sithanda bashithe asiyinto enhle kuyinto embi kodwa kokukhona iqinisweni ukuthi abantu lapha eAfrica abantu abaningi abantu abatsha engxenye kube yisifundo esibile eAfrica ukuthi abantu abatsha ke sihlanganipheni ke sibone indlela lathi siyangena izintweni lesingena kupolitics ke sivotela abantu abalingana lathi kwesikhathi enxeba ngasincedisa ukuthi izimvo zethu kumbe izifiso zethu xa sebekhona ezikhundleni zibanjwe ngendlela ezifuna ubanjwa ngayo ngoba bayimajority phela.
Umnumzana Ambrose Sibindi yingcwethi ecobungula ezombusazwe ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma lo Chris Gandey we Studio 7. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalelisayo ngu Praxedes Jeremiah.